Ebhinga basically I'm sure njengama rural areas amaningi uzananzelela ukuthi khona sichiyene labantu bedolobheni ngoba abedolobheni konke abaphila ngakho ngokuzingela ilanga langelanga sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bayavukela lapha bayaminyana khona bebe ngabantu abaningi ngoba bedinga ukusiphilisa. Thina emakhaya isikhathi esiningi konke esikufunayo sihlala nje silakho emzini yethu. So ke ikakhulu abantu balalelile ilizwi lokubana kabahlala emzini yabo akula zikhathi eziningi lapho esibuthana khona emakhaya ngaphandle kokubana nxa kubhujiwe. Otherwise nje amanye ama-activities amaningi awe community kasajwayelanga ukuba khona, abantu balokwesaba umkhuhlane lowo. Okwakhathesi nje ngingatsho ukuthi khona phakathina kwe-district ungani silama active cases awangu 5 kuphela reported. Kodwa nje siyakwazi ukuthi khona ukuba lalawa ayi-5 aripotiweyo kakutsho ukuthi khona yibo bodwa abantu abalala umkhuhlane ngaphakathina kwe-district. Kutsho nje kuphela ukuthi laba yibo abathola ithuba lokubana bethestwa njalo betholakali ukuthi balawo lo mkhuhlane.
Baningi yini eselibazwile abalalo leli gciwane le-COVID ebhinga khona?
Kujwayelekile ukuthi abaningi lo mkhuhlane bangabe bewugulile bawusila ngoba phela remember ukuthi ukunathela lokho kukhulunywa ngakho kutholakala kakhulu kithi emakhaya. Yizo vele indlela esiphila ngazo njengoba ke imithi yakulezi nsuku lezibhedlela zakulezi nsuku singelazo. Ngingatsho nje ngamafitshane ukuthi yikho okukhona, kodwa hayi abantu balalelile khona lokho kade kukhulunywa ukuthi bengahambi besiyahlangana labantu abaningi. So ke yikho esikubonayo kusenzakala.